Ngibona kuyithoni lesihle kakhulu engayikhuthaze yonke into ebone engabona ebona bathi singasenza siphile ngcono ngoba okwamanje sifika empilweni enzima kakhulu eyenengezi. Into yakhona ayiphathi kahle ukuthi manje zokuzalwa lapho and then awutholi umsebenzi awukwazi ukuthi ngamakethaphi and then sekhosi ukuthi uyophila ngaphandle kwelinye ilizwe.
Singathi-ke ukubothwa kwalaba kade bebanjwe ngamapholisa bahamba-ke emthethwandaba akulethusi yini?
Akulethusi. Thina sizele ukuthi sizayinqoba sizoyina lento esiyifunayo sizenza kwenzele uhulumende lokuyefona ebisayo sizazizwa izikhalazo zethu ngoba manje lento le ayikhonhle kakhulu vele itreti ibeyenzakala laphayana kulena ilizwe lakithi.
Kodwa ubona ngazani-ke uhulumende uzalalela yini elingani liyakufisa ukuthi kwenzakale?
Sizozizwa izikhalazo zethu seyisengisela njengathi nathi lapha nathi manje sise-South Africa lapha siyazama ukukhuthaza bonke ontanga abagcwele lapha eGoli manje ukuthi singabambana sizame ukuthi senze into ezasenza ukuthi siphile kodwa ezengisitshengisela ngokuhamba ngomthetho singali singalithi muntu singamosi izinto ngoba mathi zimosi izinto kutho ukuthi sesizimosela thina ngoba lana liyani impahla elafana neyethu asuke abanye so thina asibi futhi njalo futhi lamashona silo le system kahulumende ezelele eHarare nguye oyenza ukuthi siphile ngaphansi kwezindebe. Ishona indebele mina ngibona kunganaproblem but i-system ye-grand plan eyiyo yiyo ngibona ikulimaza kakhulu thinentanga esikhulile okwamanje mina ngenza i-painting manje lapho egoli mina but ekhaya anginawo ama-chances okuthi ngenzele yonke le ngizamile for last year isikhathi sonke ngizama but ngiyehlulekile but la ngiyafuna ukuthi ngikwenze lo ngoba kuyena le-grand plan ukuthi manje thina singabantu besindebeleni kuyadakathi sindapha